sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithanda ukubonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 Mabasa 2023 ngokeyino kumede Saidi endabeni zethu namhlanje.
Ekuqaliseni iStudio 7 sina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ilele ibuye ukubona izochothoza ibandla lezandpf ngoba inkulumo zangkhona ezigadisa sibusibini ongani sibusibini nanti iNancy Studio sebandla.
Umsakazo weStudio 7 namhla ufikise iminyaka engamajumi amabili usakaza eZimbabwe.
Ungakhangela indaba yokuvela kwama-akhawunti uzothola ukuthi ama-akhawunti avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibi lokuthiwa ugijima nebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-akhawunti ayithintwanga.
Uhulumende uthi usevale okwesikhatshana ama-bank accounts alabo okuthiwa bathaphuza igolide leZimbabwe abalithengisa okungekho emthethweni kwamanye amazwe. Kuhlelo Woza Friday namhla njengoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo phezulu kwenyathelo eselithethwe lugatsha lwebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit olokubamba impahla yabanye njalo abantu abane abaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera bechasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Abasolwa laba babalisa umnumzana Kamlesh Patney, uEwan McMillan, Hubert Angel, Lo Simon Rudland, unobhala ogatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana, wazise ukuthi abanye babantu laba bazabotshwa kusikhatshana esilandelayo. Abanye asebethathelwe amanyathelo afanayo libhanga elikhulu, umnumzana Clopas Chilolo, David Chiroji, Mehluleli Dube lo Frederick Kunaka. UAngel lomunye asebenza layo umnumzana Ricky Dulan, baphuma kufilimu betshela intatheli izindaba zeAl Jazeera ukuthi basebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa kumsebenzi yenkohlakalo. Lanxa abanye besithi ukubanjwa kwenotho yabantu laba kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukujezisa izigilamkhuba ezihuquluza inotho yeZimbabwe, abanye bathi abakuthembi lokho. Sixoxe legqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Khula Hove.
Le documentary sitshengisile ukubola ukukhona eZimbabwe nxa sikhuluma ngezomnotho. Sizwe kuthiwa lo mongameli uyakwazi lokho okwenzakalayo, uyakuvumela njalo nguye okukhuthazayo ngezinye indlela ngoba ku-part 3 undoda uthi uma umongameli esekwazi lingena lingaso abantu abazogezisisa imali zenu zobusela kodwa lingabantu abangama-investors. So ukuqala indaba leyo ukuthi Zimbabwe is open for business, indaba leyo ukuthi kulabantu abaningi abazayo eZimbabwe bezothuthukisa umnotho, sekuthandabuzwa ukuthi kambe bonke laba bantu babuya sebebi bezothuthukisa umnotho kumbe babuya bezohuquluza njengalapho esesibonile ngamaviki lawa amathathu adlulile. Umongameli kumbe sithi uhulumende uqale ezama ukuyitshaya iziba ley'ndaba, uqale sithi yena nabantu nje abafuna ukungcolisa ibizo lakhe. Kodwa kancane kancane sabona sekuphuma i-statement ezithi zona uhulumende uyayi-investigator mbe uyaluphenya lolu ndaba.
Sizabona kubotshwa mpela ingqungquthela yini ezihuquluza igolide leZimbabwe kumbe sizabona uhulumende egegelela imbuya etshiya ulude?
Kuzaba yiyona leyo ejayelekileyo ukuthi uhulumende uzabopha oyedwa nobabili abangelani lakho sibili. Kathe sivini ungakhangela indaba yokuvela kwama-akhawunti uzothola ukuthi ama-akhawunti avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibi lokuthiwa ugijima lebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-akhawunti ayithintwanga elakhe ibizo kalikhulunywanga kulawo a-afekthiweyo so sesihle sibona khonapho ukuthi asonto urhulumente azimisele ukuyenza ngokuphelela kuyinto nje urhulumente ayenzela ukuthi kuthiwe lathi sazama okuncane
umnumzana khula owe ligqwetha ubexoxa ecingweni lo ntunkamili inkomo westudio 7 ekwelebhilithane kusenjalo amalunga ebandla lezaphu atshengisele namhla phandle kwendlu yokukhonza unkulunkulu ye-spirit embassy kwele south africa ekamnumzana Hubert Angel odlelana lo mongameli Emmerson Mnangagwa u-Angel uphuma kumabonakude wabezindaba abe-al jazeera eveza ukuba ulakho ukuncedisa ekuntshontshweni kwegolide esekelwa ngumnangagwa sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho
hayi uhambe kahle kakhulu bazila abantu kodwa abazanga ngendlela ade sikhangelele kuyona ngoba thole umlayezo singakafiki ukuthi abantu laba sebekhanselile into yabo i-chase kodwa bafikile abantu sasengisela sibili onozindaba bebekhona imeseji yede sifuna ukuyidlulisela eyokukhonona kwethu ngodaba lokutshontshwa kwegolide ekhaya sibone ngani ifikile lapha dimele yekhona
kutho ukuthi bona kade bengekho abesonto yona leyo eka Angel
akukho lampukane ebuyileyo namhla lapha deve mele behlangana khona bavalile konke kwabangxi bathwakala kungela muntu le security ibingekho mbali okuthengisela khona ukuthi izifiso zethu zigcwalisekile ngoba vele befuna ukwenza ukuthi kwenzeke lokho bathole i-message and bayithole
abakade bephatheka kutshengisela khonokhu ngabe bandla lezaphu kuphela kumbe bekungamabandla atshiyeneyo
iningi labantu ade bekhona ngabezaphu kodwa kukhona abantu abangenamabandla abawameleyo ordinary citizen abadebekhona
kumaphephandaba eZimbabwe iHerald bathi bona yena uHubert Angel kanye loSimon Rutland labo abathintwayo kufilimu le e-Al Jazeera kubikwa sebefrizelwe kumbe sebethathelwe izimali zabo ukubona kuliqiniso yini njalo kutshengisela ukubana uhulumende uzama ukulungisisa udaba lolu
ngubani wena omaziyo ole bank account eZimbabwe cabanga ukuthi umuntu olengqondo ezipheleleyo engathatha imali yakhe ama-US dollars afake ebhenki yeZimbabwe badlala ngathi nje laba bantu ba-freeze ama-account uya-freeze i-account yani ebhondi bazama nje ukuthi uzulu wonke nje emhlabeni ecabanga ukuthi bakhona abakwenzayo ayikho le imali zabo zonke zise-Dubai zise-Switzerland so akule ayikho le ukuthi ba-freeze ama-account uya-freeze i-account kulombani owathatha imali yakhe yafake elizweni leZimbabwe badlala ngengqondo zabantu nje
umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa sekuyiminyaka engamachumi amabili umsakazo weStudio 7 usakaza eZimbabwe abalaleli kanye labamela amabandla ezombangazwe bathi umsakazo lo ufinyelela uzulu wonke njalo upha wonke umuntu amathuba afanayo okuba aveze imbono yakhe ubathabile masuku usethulela lolu daba
uzulu eZimbabwe uncoma umsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC ofikise iminyaka engamachumi amabili i-20 years namuhla usethula indaba ezimqotho abantu abaningi bathi iStudio 7 yathula indaba eziveza imbono yonke njalo kayilabandlululo isikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi umsakazi weStudio 7 wethula indaba ezithakazelelwa nguZulu
iStudio 7 siyayibonga kakhulu ngoba inika amathuba awukuthi abanye abalimbono ehlukenele uhulumende waseZimbabwe bakhone ukukhuluma lokuxhumana labantu emakhaya lezigabeni lapho kungela umsakazo khona
umnumzana Malaki Nkomo ilunga lezanu PF uthi umsakazo uyananzelela abantu bonke kungakhethi ukuthi ngwaluphi uhlangothi
ekuqaliseni iStudio 7 thina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ileli ibuye ubona izochothoza ibandla lezanu PF ngoba inkulumo zangkhona ezigqalisa sibisibili ngokungani sibisibili nanti iNansi Studio sebandla leopposition kodwa ngokuhamba kwesikhathi sacina sesinanzelela ukuthi hayi iStudio 7 iyabhoda ibuza ingakhuluma lalolu hlangothi oluphikisayo iyahamba futhi uhulumende ikhulume ibuze ukuthi lokhu kuhamba kanjani ukuchathisele lihamba ledingisisa kuzinkokheli ze-ZANU-PF liyadingisisa futhi njalo la kuhulumende bachaze ukuthi kuyini okwenzakalayo. Studio 7 siyabonga kakhulu.
Umnumzana Albert Mhlanga, umlaleli ka-Studio 7, ulombono ofanayo.
Sichayela ihlombe i-Studio 7 ngokufikisa kwayo iminyaka eyi-20. Isebenza lathi, isebenza leZimbabwe lozulu wonke. Sibonga khona ukuthi ukufuthelana kwethu okungavunyeli ukuthi kwazakale lobugqiligqili obenzakala eZimbabwe ukuze kwazakale sikuzwa ngeStudio 7.
Unkosikazi Patience Sibanda, omele inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi umsakazo weStudio 7 unceda kakhulu abantu abangenelisi ukuzikhulumela.
Studio 7 siyanceda kakhulu ngoba abantu basemadolobheni nabantu basemaphandleni benelisa ukuthi bezwe izindaba ezakulelizwe laphandle kwelizwe. Singathi sibona njalo ukuthi ikakhulu laba basemaphandleni balutshwana benelisa ukuthi bethole indaba. Studio 7 sililizwi kulaba abangelalizwi.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila ka-Ward 17 ePhumula ekubandla le-CCC, uthi umsakazo lo uthandwa ngabantu kakhulu indawo zonke.
Halelisa abe-Studio 7 ku-20th anniversary. Sisithi yalala. Umsakazo lo ngumsakazo esiwuthanda kakhulu njalo yiwo esikhangelele ukuthi usinika imbiko lenhlelo eziliqiniso. Konke okukhulunywayo ungakulandela kuyabe kuliqiniso njalo uyaphakamisa imisebenzi yonke eyenzakala indawo ezithiyeneyo zinjalo. Eminye imisakazo yathola ukuthi bakhuluma into othi nxa usuyilandelela ungayibambi.
Umsakazo we-Voice of America Zimbabwe Service, owaziwa ngokuthi i-Studio 7, wasungulwa ngomnyaka ka-2003. Injongo yomsakazo lo ikwethulela uzulu indaba ngokugcweleyo kungelabandlululo, kungabe kungokuphathelane lezombusazwe, ezomnotho, ezempilakahle, ezemidlalo loba eziphathelane lozulu. Usakaza nsuku zonke ngehola lekuseni elesithupha kusiyafika kwelesikhombisa 6 a.m. to 7 a.m. kanye lantambama ngehola lesikhombisa kuze kuyefika elesitshiyagalombili 7 p.m. kusiya ku-8 p.m. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje sike sizwe abalaleli bekhuluma ngomsakazo we-Studio 7.
Siyabonga bathandekayo basakazi nabalaleli baka-Studio 7 okhulumayo ngu-Petros wakwesibanda ngokwakha nyakhele eGwanda. Okwamanje ngokomsebenzi inkwela se-South Africa, ngiyajabula ukuba khona egroupini eka-Studio 7 ehlanganisa 20 years namhlanje isinika indaba ezimnandi eziqondane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Engikukhuthazayo ke kwabatsha, asibambeni kanjalo sekeleni ukubandlululana kwemihlobo, obabamkhulu bethu kanye nabo babuJoshua Mqabuko kaNyongolo, ukuze bebe lamandla okukhipha amabhunu, babebambene ngokuba ngamaZimbabwe naye ngemihlobo.
Hey, salibonani umthwakazi. Awu, siyakhalazela Studio 7 indawo zakithi iVoice of America yamaNdebele. Mina ngingiqondisi uNkomo Isibongo, ngizalwa endaweni yaseNkayi eNkulu. Ngithanda ukujabulela kakhulu ngihalalisela i-20 years ye-Studio zakithi singamaNdebele. Ngithanda ukubonga kakhulu le mlayezo le ndaba esizithola usuku ngosuku, umsebenzi omuhle abasenzela wona abaphathi be-Studio 7. Labasebenzi abasebenzela i-Studio 7 ngeke ngibasho bonke ngamagama ngoba baningi. Into engayidlulisa manje ngithi mina, hayi, sekunjalo ku-Studio 7 sithanda ukubonga kakhulu. Nanku lana e-South Africa sesihlangene nabakithi amaZulu, sesinendlela yokuthi manje sakhe ubudlelwane ngoba vele siyifamily eyodwa, siyimthwakazi. Sesicelile kakhulu ukuthi basamukele izikhalo zethu ukuthi badlulisele phezulu kukhongolosi ukuthi izikhalo zethu zizwakale njengamaNdebele ukuthi singaphathwa njengabantu bokuza kule ndawo ngoba kusekhaya.
Haleluya, nami ngithanda ukuthokoza kakhulu ukufikisa 20 years iStudio 7 if isinikela indaba zesiNdebele nesiShona. Namhlanje singolosihlanu, sithokoze kukhulu kwambala, sithokoze kukhulu uzimo uNkulunkulu wakhamba nathi, even nami ngathoma ukulalela iStudio 7 2006 until namhlanje. Ngiyathokoza kakhulu ukubona umsebenzi uyenzwa nge-Studio 7 VOA Ndebele, Studio 7 VOA Shona, ukhuluma ngesishona nesiNdebele. Into le indihle kwambala, ngithanda ukunibonga nonke nina nisilethela indaba. Akuna lo ngizothi lo number one or lo number two, nonke ni number one, niyenza umsebenzi wenu kuhle.
Igama nguBongani umfokankomo, ibizo lami nginguBongani wakonkomo. Ngizalwe eNtabazinduna esigabeni seMbelesini, ngafunda enhlambabaloyi eprimary nasesecondary. Ngasuka ke ngase ngisiyaqedelisa ukukhula kwami ngisesengumfana endaweni yaseLupane kuNkosi uMabhikwa. Ngisuka kuNkosi uKhayisa uNdiweni. Ye hayi, siyabonga. Sikhule vele mina ke uStudio 7 ngamfundiswa ngumalumami obekuthi ngazo zonke isikhathi ubethatha okulugabhana kwewayelesi kwakhe, umntole sehlezi edale ephandle eziko esekubophela intambo kuyi-aerial ukuthi kubambe i-network iwayelesi bambe. Ngafunda khonapho ngoStudio 7 kwaze kwafika lamhlanje. Angisekho ngokokuthi ngiselizweni lokuzalwa kwami. Sengasuka lami ukuthi ngizophandaphanda kubomakhelwane kwelasemzansi. Bengikwazi ukuthi noma ngingatholanga ukuthi ngifake intambo njengomalumami, kodwa bengikwazi ukuya ku-inthanethi ngigugule ingitshengise inyuzi engifuna ukubazazi. Ngase ngijabulela khona ukuthi manje sokulula, senguthola ku-easy ukuthi manje ngikhathesi ngikwazi ukuthi ngilalele noma nge-WhatsApp yami nahamba kuphela, ngizithole indaba ziphelele ezizongitshela iqiniso. Lokhu engiyibambile nanamhlanje, lakhathesi nje ngiyakwazi ukuthi kumele ngizilalele ngo-7 ekuseni. Lasemsebenzini wami sebekwazi ukuthi uma ngifika nje noma ngisebenza ingivilalele khonapho eduze kwami. La ma ngifika endlini kwachaya nje u-7, sengibona ukuthi nginamathelefonini ngilalele kuphuma amaqiniso. Ngiyabonga.
Labo ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 besichayela ihlombe. Iningi labantu abahlala emadolobheni lithi lonyaka lehlulekile ukwethekelela izihlobo labangane emakhaya ngekhefu lephasika njengenjwayelo ngenxa yesimo somnotho esingamanga kahle eZimbabwe. Ngobulawayo bananza ikhefu lephasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Kubika uEzra Chisa Sibanda weStudio 7.
Lesikhathi lesisekhefu lephasika kuba yisiphithiphithi, abantu bebunyonyo ezindlu zamabhasi besiya kwethekelela ihlobo labangani. Ngobulawayo kuthule endaweni eziningi, umnumzana Sexton Ncube othengisa emgwaqweni ubefisa ukuya eLupane ukuyabona imuli. Uthi kazaka kubone ukuthula okunje esilindweni samabhasi erenkini.
Kulokhu kuyasihlolela, asazi ukuthi kuhamba njani, ukuthi mhlawumbe kukhona okwenzakalayo. Vele akuzange kwenzakala iminyaka yonke le nge-Easter. Konke kwakugcwala amabhasi lapha, kunje kade singase sitshayisile sesikwazi ukusilemali, kodwa kasilasenti.
Unkosazana asamukelisiyo Ndlovulayo befuna ukuya eKhezi.
Mina ngiyathengisa imali incane ngoba uma uzoqeda iviki yonke awuthengisi lutho, and then kunjalo uma uthengisa uzokuzothengisa into yedola yesipendini yaufuna ukubhadala urenti. So ekhaya kulogogo wami kakhulu baphathe kakubi ngoba babekwazi ukuthi umntwana uyasebenza, umntwana uyazama etown, but ngama-holiday sehlule kubehle ukuthi abuye ekhaya. Hhayi, kathi esiyibomile. Ah, sasa mhlanganisa imali ngoba ngoba
Umnonzana vusumuzi ncube ubethwele impahla eziningi esiyabona abantwana enkayi wehlekile ukuyabona umdeni wakhe enxa yenhlawulo ekhuphuleyo yokugada ibhasi.
Kusasake kungunzima kumnyama ngenxa yokuthi nangaimpahla zaomazigadi nesala ibhasi sisini soke ukuthi ngingasikhathi sangani bekumele ukuthi ngabe ngishaya itikiti akwanise ukuthumeza impahla zami khathi esigangengikhulekile.
Ukhulu Peter Tshigwada oleminyaka engama-2 esikhombisa lanhlanu 75 ubefisa ukuyadlala ikhefu lentombi yakhe kodwa uthi hayi kaseyi uyabona isalukazi sakhe emanxeleni.
Ngihamba njani ngala mali? Akula mali ntoni. Ngihole izolo ngingafakela imali ebhukwini efonini i-100,000. Ngithathi ngiyayitshintsha kubamasinje base yakunika $55. Uphile njani baba ngesimo esinjalo? Ngihlala lapha entumbana kula magetsi amanzi ayizikhulu zabantwana zisweleze kwazithi nabazukulu abadliwa ngumkhuhlane. Ngizabafida ngani? Bafise enhliziyweni kodwa ngesimo asazi baba.
Amabhasi amaningi ahamba engagcwalanga. UDopis Magedleni ibhasi eya eBhinga ibile abantu abangafikile eshumi phakathi. Umnumzana JP Mpofu ukhondakitha webhasi leyi.
Ukhanya ngani ezandleni zabantu akufanani enyakeni ezandleni ukhanya ngani abantu bayiswele imali bayikho angakukhwayete sibula kufanani le minyakeni edlulileyo. Ngibona kuyikuthi abala mali bayekariyangwe konke labo abanye bakusala phakathi kobashumanyanda laphana kule ndongazi kalobhengula khona anyamalela khona selast.
Amakholo amaningi abuthele endlini zokukhonza uNkulunkulu kodwa amanye abo abayanga kumhlangano yabo ephasika bekhala ngendleko zokwenza limbuthano. UReverend Hussein Sibanda ohlaziyane zombusazwe uchaza ngokunzima abuhlanganelo zulu.
Iphasika yalonyaka ibiyehlukile ngenxa yokuthi umkhonomi oweZimbabwe uyehlile kakhulu. Abantu abaningi bebengalazi mali zokuya kumakhempu besiyaphandle kumbe enkonzweni ezingaphandle kwakoBulawayo. Ngakho-ke abantu abaningi bebesenzela iinkonzo zabo khonapha. Abantu abaningi siyakwazi sebephila ngokuthengisa. Njalo ungahamba emgwaqweni uzobona ukuthi laba abantu abathengisayo babebaningi la ngeholiday.
Ngimele Studio 7, ikameramungu Ezra Jesus Banda.
Amagqwetha azimeleyo athele eZimbabwe lilakho ukusebenzisa imingcele eyasetshenziswa ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Uma umthethwandaba ungalandela kahle isisekelo sombuso welizwe ekuhlolisiseni isinqumo esisanda kuthathwa ngumthethwandaba, esithi kulomfutho okwethulwe libandla le-MDCT elithi iZimbabwe Electoral Commission kayidwebanga ngemfanelo imingcele emitsha yokuvota kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umthethwandaba usanda kwethula isinqumo sokuthi udaba oluphanyekwe libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lokunqunywa kwemingcele kanye lokuchazwa isigaba 161 sombuso welizwe mayelana lomehluko we-20% phakathi kwezigaba kanye laphakathi kwama-ward kumele luthoniswe ngabomahluli abapheleleyo emthethwandaba. Igqwetha elizimeleyo umnumzana Elisha Gumbo ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
I-constitution yethu ikhuluma ngendaba ye-delimitation report, ne-delimitation inxa ichallenge njengokuchallenge yenze okwenzeka leyo kuzaba lokuphuza ukwenzwa kwama-elections eZimbabwe.
Ugumbo ophinde wathi
so leyo i-delimitation report iqhakathekile ngendaba yama-elections ethu because ngiye khangela ukuthi ama-constituents ethu ami njani.
Elinye njalo igqwetha elizimeleyo umnumzana Ngqobani Sithole uthi ikabili lindaba ekhwezwe nguMonzora eyokuphikisa i-delimitation report eyethulelwa uZulu lonyaka yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umongameli Emmerson Mnangagwa ledale lephalamende.
I-constitutional court ingathi i-delimitation report yona le eyenziwe egazethiweyo ngupresident welizwe yiyo i-delimitation report ezasetshenziswa. Lokhu kuyabe sokunqabela ukuthi abanye abangazama ukuvusa amehlo ngoba ivelile ama-problems ayo abangazama ukuvusa amehlo bengatholi isikhathi sokuthi baye enkantolo ngoba i-constitutional court yabe siyidetermine ini issue naleyo.
Usithole uthi kungagcina sekusetshenziswa imingcele eyasetshenziswa kukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018.
I-application leyo, I saw application leyo ukuthi ungacabanga ukuthi i-application nje ngoba i-application ingabe ilokunye nje okuthayamani okubuukuzisetshenziswa. In my view, i-constitutional that yona i-delimination report leyo egazethiweyo yi-delimination report ephuze isetshenziswa. Sebesesibhelekayo, akula nto esingayenza, yiyo yabe isizasebenza.
Kodwa umnumzana Thawanda Kanengoni igqwetha ebelimela izeki edabeni lolu uthi akuqedakali okufunwa ngumonzura lebandla lakhe kulolu daba. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba uma kungaqhutshwanga kuhle ukudwetshwa kwemingcele yokuvota kumele kusetshenziswe leyo eyayikhona ngokhetho lokugcina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama. Uhlelo Woza Friday namhlanje ngoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo ehamba leqembu lakhe leEvangeli lokuthula lapha abaphethe idlalade labo lakuqala. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Kana ngabingelela nje bonke nje abalaleli ngidabuka eplumpi esigabeni sokhame esigabeni sokusindisa ngishuthi lapha emculweni nginesikhathi impela ngiqale 2021 angabe nesikhathi eside mpela 2021 lapha ngibuka manje sasine-albhamu eyodwa nje kuyiwe ngasho ukuthi abantu bayithanda impela i-albhamu lebizwa ngokuthi VIP.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zibe singakasifaki ku-online, so zisatholakala khona lapha kimi. Kusho ukuthi i-phone number zam nabanye nje engisebenza nabo, futhi ngisebenza noBobby uDube kanye siqembu nje levangile lokuthula la. Inamba zami zithi 073-694-1424. Uma ngabe bengatholi lapho bengangithinta noma ku 076-894-0465. Noma bengangitholi futhi nakulezo bengangithola ku 063-073-4300. Bakwazi ukuthi besitholeke lapho ingoma zethu ezevangeli lokuthula.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ingakuchiya nje kubalandeli ngokubona ngothando engasho ukuthi banalo phezu kwethu nje siliyivangeli ukuthula. Bengithi nje konke ebasenzela khona siyabonga mpela kakhulu kakhulu ngokuthi bengakhathali, bengaqhubeka futhi befuna ingoma zethu njalo besisapota kakhulu lokhu abakwenzileyo noma ngabe bekuphi. Sithi siyababonga nje konke abathe ukuthola leli albhamu esinalo kwamanje kanye nale inye single track nje esibe nayo.
USambulo Moyo ehamba leqembu lakhe iVangeli lokuthula. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngomsakazo weStudio 7 ofikise iminyaka engamathumi amabili ukusungulwa kwayo, 20th anniversary namhla. Silugqibake lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.